izinto zime kubi ilanga ngelanga nxa litshona, so kuba wethu kusiba wethu kusiba wethu. Sina besikhalelele ukuthi njengoba kuyindaba eqakathekileyo, indaba zokuphila lezi, ngalesi sikhathi ngabe sisebenze something nje ukuthi izinto zibe kuhle mayelana ngempilakahle zabantu. But namhla sokulilanga lesi-9 okabe lalutho, so lokhu sikubona njengeinto ekhathazayo kakhulu ukuthi kulabantu nje angabe beselelothando ngokuphila kwabantu, kumbe abantu abaselandaba labanye, ngoba izinto eziqakathekileyo lezi nxa amalanga ayi-9 edlula kungakabi lento eyenzakileyo mayelana lokuthi abantu bethengele amaphilisi okuphila, abantu bethole i-healthy enhle ehambelana lokumele beyithole labodokotela bethi imali zokuya emsebenzini ezokuphila kungazange kukhangelwe khonoku. Sikubona angani sizakhalalwa nje ku-health sector, into esizisa ubuhlungu kakhulu naleyo.
Singathi uhulumende kodwa yena uthini? Sizwe engazani ukuthiwa uthi likhulumile ukuthi lizabuyela emsebenzini, selikhulumisene yini?
Asikakhulumisani, iliqiniso. Ama-reports lawa esiwabonayo ekhulunywa ngabantu siwabona engelaqiniso, yizinto nje abantu abaxa asuka bexoxisane ngazo, but thina esiku-ground asikakhulumisani ngakho.